Esikuzwileyo ke thina ukuthi kuzaqalisa ukuhlatshwa laba bezempila kahle lalaba abalemkhuhlane leyi engayilaphekiyo esingathi ngama chronic diseases. So ngokunjalo ke iyabathi stage 1 be phase 1 kube sokufithi ke kuzalandela abakhangele kakhulu ngezemfundo ngaso ku phase 2 ababalisi lama lecturers kube sokugcina ngalabo abathi khona ngama low risk so abangakhuli kangako besingathi abakho engozini yokugula kangako so yikho ke sikuzwile khonoko ukuthi yizo inhlelo ezizalandelwa mbele uluhlu oluzalandela nxa kutheke lowo muthi wafika ngoba sikhanya ukuthi ufike i-200,000 ongangokuthi kuyabe kuyahlatshwa almost 1% khonapho kusiya ku-2% abantu i-population yeZimbabwe ngoba siyakwazi ukuthi i-population yeZimbabwe roughly iku-10 million. So nxa kuthe wafika i-200,000 ngaphinda siyi-divider futhi ngo-2 so umuthi esikhangele kuzahlaba i-1% of inani labantu abaselizweni leZimbabwe.
Ngokubona kwenu kuzahamba kahle na ukwabiwa kwayo? Asoze sibone ezinye izigaba ikakhulu ezifana lezemathebeleleni ezihlala zikhala ngokubandlululwa ukuthi zizaphiwa ama-vaccines amalutshwana?
Konoko sikukhangele ngelihlo lokhozi ngoba siyakwazi ukuthi kufika phose inani lemithi elingaba yi-200,000 doses okukhangele ukuthi mhlawumbe lingahlaba abantu abangu-100,000 nxa kuwukuthi umuntu ngomuntu uthola ukuhlatshwa kabili. Khonokhuyana ke sokungenza ukuthi njengoba inani labantu liyabe lilutshwane lingathola lowo muthi kugcine kusenza ukuthi laba abalutshwana abayibo abaseduzane lo mbuso kube kugcine kuyibo abathola umuthi kungakhathalekile ukuthi laba abakhatshana bayawuthola yini. So kungenzeka ukuthi kube lamacala enkohlakalo lokukhwabanisa ubugwelegwele bungeke busolakale nxa kuyukuthi sikhangelele lo bhubhane lwe-COVID-19. Sibethe siphinda sikhangela ngelinye ilihlo futhi lokuthi sokungenzeka ukuthi njengoba ungumuntu wakuqala ofika elizweni ugcine unikwe labanye abantu abakhatshana le ukwenzela ukuthi kubonakale ukuthi kambe umuthi lowo awubulali kumbe uyabulala na, ukuthi susiyafinyelela ingqupho eziphezulu suke kwananzelela ukuthi hayi labantu onjwadi bona basilile kulo muthi. Kodwa ke wonke khonoko ke kumele sikunanzele ukuthi nxa kuyukuthi abantu bakunanzelele ukuthi umuthi lo hayi kawubulali uyasilisa, sokuza kungena ke amacala enkohlakalo khonapho abanye sebeyotshwathika ngobuningi bawo.